ngolesibili siyabehloko hlezi ngkhaya, ngolesithathu siyabehlezi ngkhaya, singaya emsebenzini singenzi lutho. Ngolesithathu abantu sivula indlebe, le ndlela esikhomketa ngazo, kungabonakali ukuthi kule nido ukuthi kungeke kubele kunye okwenzakalayo, sabathe ngolesithathu, kodwa wathi abantu abakwazi ukuthi kusasa emsebenzini akuyiwa, ngolesithathu emsebenzini akuyiwa. Le 3 days yokubana senza into yethu, le themba lokuthi in these 3 days, nxa uhulumende engurhulumende wabantu uzalalela, asiyengeze sibone ukuthi siphuma njani lolu hlubo esilalo. So siyatshelela abantu asiqhubekeni siziphathe kuhle, kungabi lokuthokozela, singatshaya izimota, singalithi ama-shops, kodwa thina sizihlalele nje ngekhaya ukuze silungisise uhlupho lwethu. Sithanda ubana sibonge izisebenzi, sibuye sibonge nje labantu bakobulawayo ngomsebenzi womuhle abawenzileyo. Ngoba injongo bekuyikuthi namhla besifuna ukuthi shutdown yeZimbabwe and thina besikhanya libulawa yivalwe completely and kokwenzakeleyo. Siyabonga amajaha bemthova labo namhla wazokuthi lalama wenda fithi imoto ezincane bebazama ungathi ziyaganga zahle zamiswa. Sibese sibonga njalo lezikolo ngoba sinazele ukuthi lezikolo hayi amatitsha la abone kungavumi ahle asarende.
Kodwa eminye imbiko ithi abantu kungani yibo ade bevimbela abanye ukuthi baye emsebenzini kanye lokuxotsha abantwana emaklasini.
Weli abantu nxa vele kustruggle kuba lenkulumo eziningi, kodwa eqinisweni yikuthi njengoba ngisitsho mina akula muntu obehlukuluzwa. Abantu bebethengisana ukuthi asenzeni swa senzeni swa senzeni soku, kodwa ngenxa engakuthi yikucwayisi kakhulu abazali, thina abazali ukuthi phesa abantwana bezikolo singafaki impilo zabantwana engozini. Siyacela abazali ukuthi kusasa laphambi kwakusasa abantwana bazidlalela endlini, ngoba sibona abanye abantwana zibe ngoba stranded emgwaqweni ngela zimoto ezibathwalayo bengasakwazi baya khona. Kwana sibona ngathi kungafaki impilo zabantwana abanye futhi bangalahleka. Asiqhubekeni sikwenza for the next 2 days. Engxenye kusasa leso silombiko ogcweleyo ukuthi kambe bengaye bekhona abaye bethu ababotshiweyo kumbe bengaye bekhona abaye bethu abalinyaziweyo.
Njengoba kusihlwa nje sokunjani emgwaqweni lapho bekufakwe khona amaviri amatshe?
Khuluma kanje kathesi into engabhodabhoda lami ngizihambela ngenyawo. Ukuthula sokukhona la matshe lana amanye abantu bevaye lapha laphana ungathi asekhutshiwe. Kodwa sizakucela kakhulu ukuthi abantu lata bezimoto esingasobe emjonga siyacela ukuthi asihlale ezindlini khona ukuba sihambise izimoto zethu. Yiko kusenza kwenza abantu bagcine befikelwa ngomoya wokuthi sifuna ukubhambanisa istruggle abakiso bese becala sifika ingcono sivaye lezi zimoto. So sicela abantu nje ukuthi kungabi le moto ehamba emgwaqweni, kungabi labantwana bayesikolo, kungabi lo muntu emsebenzini, kungathi asenzeni sikuvumeleneyo, kungabi lo munye ofuna yinhlokandle uba nayenza okwakhe. Kwenza ukuthi abantu bagcine engxenye sebefuna ukuthatha umthetho bafake ezandleni zabo esingakukhangelelanga.
Amasotsha wena lokhu ekhona emgwaqweni kumba amapolisa?
Siyawabona amapolisa kakhulu, yiwo esiwabonayo la ahamba ngama imota zabo lezi zamanzi ababayo. Siyazinanzela ubana zigcwele sibili indawo eziningi edorobheni bezikhona la emalokishini zibuya, njalo abantu babe batshaywa sibili ngamanzi kabuhlungu. Kodwa kubuhlungu yikuthi indlela abaziphathe ngayo siyithandanga sibili e-Bradford laphana building etown, ngoba bafike bangena ema-buildings kulabantu ade bemele izimali zabo phandle akaze abanga. Abantu basebebona amapolisa bangena phakathi ku-first floor laba, amapolisa angena asechama tiergas, kanti ngoba ungenza njalo wenza abantu bafuna ukureacta bese kuthiwa abantu babi kanti abantu bayazivikela. Akubanga kuhle sibile ndoba kula bantwana phakathi, nanzela abantwana abantu babo lokuhitshwa okuthile. Khonokhwana siyacela ukuthi amapolisa lawo ahloniphe abantu, ahloniphe lesi sinqumo esisithathayo, bangahlukuluzi, bangathoveli abantu ukuthi benze into ezingayifiso. Lokhwana sibula kubanga kuhle.
Libona ingani uhulumende uzawuthola umbiko wenu?
Yes, ukuthi umongameli mina kuye weRussia uyakwazi ngiyothi basomlilo lokho nguye anti ngiyowana onse wabasomlilo. Izikhazo zicacile uthi nasithi hatshiwo eZimbabwe kusaphileka, vusa umnetho welizwe, i-economy sifuna ivuso.